Ikati sendaba ku VOA Ndebele.
Namukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu zivu uxolo lamhlanje ngolwesihlanu ziku 27 kumpandula 2019 lilami usithandekile mhlanga endabeni zethu lamhlanje uDokotela Peter Magombey seze wafika kwele South Africa ukuya kwelatshwa kulandela ukuvinjwa ngamapolisa lanxa umthetho andaba ongivumele ukuthi ahambe Izakhamizi zelubhane ngenyakatho emandebeleni zithi kuqakathekile ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa aphumele egcekeni axolise ngezehlakalo zombhuqazwe owegugurawundi okunganceda ukulungisa lolu daba.
Inze ubuhlungu kakhulu nxa ukhuya ibale legugurawundi ngoba igugurawundi yabuya ilizwe sesilithethe. Bafa abantu ngo-7 o'clock ekuseni emizini engu-2. Abantu laba bangcwatshwa 1 igodi bengu-16 sokwenziweni ngalabo bantu kuzofika namuhla.
Rambe umongameli Emmerson Mnangagwa uphumelele naye kuhugeni osomabhizimusi emhlanganweni ebiseceleni ko-United Nations e-New York.
Amabhiliyoneya esiwaziyo awasendi njengawe Mnangagwa. Uflya in a private jet ecosta $35,000 per hour. Bazokutshela ukuthi hayi it's okay ngoba uTrump laye ule private jet yakhe. I-America has 97% employment rate and iZimbabwe has 97% unemployment rate.
Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kuwona lo msakazo. Dokotela Peter Magombey useze wafika kwele South Africa ukuya kwelatshwa kulandela ukuvinjwa ngamapolisa lanxa umthetho andaba omvumele ukuthi ahambe. Uze wavunyelwa ngemva kwesinqumo somthetho andaba esesibili. Kodwa umphathi ntambo obona ngokwethulwa kwembiko unkosikazi Monica Mutsanga utshele intatheli izindaba ukuthi amapolisa ayebengavimbi kodwa abefuna ukuthi engasuki elizweni besacubungula udaba lokuba uphose wathunjwa kwesibili esesibhedlela se-Avenues Clinic. Lapho-ke kwenzakale eHarare ngomvulo, isikhulumeli senhlanganiso yeZimbabwe Association of Doctors for Human Rights, uMnumzana Fortune Nyamande, uthi uDokotela Magombey ukhangelelwe ukuhlolwa ingqondo lomzimba ngodokotela abazingcwethi kulokhu. Ubiko wahlukuluzwa okwenza waze waphambana kancane ingqondo kokuthi ubengasakhumbuli okuningi okwenzakalayo njalo wasehlatshwa ijekiseni engaziwayo ukuthi ingabangela inkinga enjani emzimbeni wakhe. Ukuhlaziya lolu daba uChris Gande weStudio 7 uxoxe lengcwethi ecubungula ezombusazwe uMnumzana Mqondo obanzi Magonya ukuze sizwe imbono yakhe.
Udaba lukamnunzana uMagombey aluqedakali ukuthi okuyikhona yikuphi kodwa okusobala osokucaca lamhlanje yikho lokhu ukuthi kukhanya ngumuntu walimalayo. Into ebuhlungu ikulalela uyise ekhuluma ngesehlakalo esenzakeleyo ngesikhathi bedinga usizo khonaphana kubodokotela eSozivele.
Ngumuntu okuthiwa uphose wathunjwa okwesibili esesibhedlela kodwa udaba lwakhona alucaci kahle. Ubona ngani kungaba lokwethuselwa yini okukhona?
Khona ukwethuselwa mfoka Gande angeke kuswelakale ngoba ukhuluma ngezikliwi zabantu la. Ukhuluma ngabantu abangenza loba yini ukuthi ukuhlukuluza kwabantu kumbe ukuthi behlale besembusweni kungapheli. Ngakho-ke kuqakathekile ukuthi indaba le abantu beyiphathe kuhle ngoba abantu labana bagangile mfowethu.
Udaba olumsuse ukuthi agcine esethunjwa ngolokuthi amadokotela kabatholi kholo labo lincane. Nxa kuyikuthi uhulumende wayefuna ukuthi athulise uZulu usenelisile na?
angiboni ukuthi uZulu uzathula ngasikhuluma ngoZulu lapha sikhuluma ngabo dokotela nje bonke abayibona baphethe zempila kahle yabantu kathesi ngoba yibo abantu abalezikhalazo zemali into ekhona kande okumele ukuthi uyinanzelele yile uzakhumbula ukuthi kulemdlwane ezano ebiphikisa ukuthi udokotela wayethunjiwe ngikhuluma labanye abantwana bezano akade micathe ngaphansi kweMDC abafana laye undoda nalokuthiwa kuthiwa ngubani undoda lo ongudeputy kaThokozani Khuphe okuthiwa ngugudu abantu bona bebephikisa ukuthi undoda lo wayethunjiwe bathi bona undoda lo benza nje into yabo yokuthunjwa le kwangani kuthiwa yinto eqinisekileyo kodwa kulizaba kungabantu umuntu khaya ngani ngumuntu ozicashisileyo ngumuntu ocashiswe ngabangane ukwenzela ukuthi bethole i-support bethole abantu bangaphandle abazagcona besole uhulumende wezano bebekuphikisa abantu khonoko kodwa nxa sokuphuma sokukhanya ukuthi hatshi i-problem eyiyona evele emqoka odokotela abayikhalelayo yokuthi iholo labo lincane iholo labo kalihambelani nomsebenzi asibo dokotela bonke abantu beZimbabwe lamhlanje abasebenzayo iholo labo lincane kalilingani lamandla abawafakayo emsebenzini wabo so eyabo dokotela le ukuphela kwayo izaphela mhlazane uhulumende wahlala phansi labodokotela bavumelana ukuthi belungise inkinga yabodokotela bengamthumba uMagombeli nalo bengambulala kodwa okusalayo ukuthi kusasa izavuka futhi nale iproblem ekhona
Lo ngumnumzana Mqondobanzi Magonya ingcwethi ecubungula ezombusazwe obekhuluma icingweni le Studio 7 eseBhilitane. Izakhamizi zelubhane ngenyakatho emaNdebeleni zithi kuqakathekile ukuthi uMongameli Emmerson Mnangagwa aphumele egcekeni axolise ngezehlakalo zombhuqazwe oyigugurawundi okunganceda ukulungisisa lolu daba. Lokhu kuphume embuthanweni oqoqwe ngumsakazo weVoice of America bemanyene labeMedia Center okuxoxisana ngodaba lwegugurawundi. Lingxoxo iqhutshelwe eLupane Women's Development Center eMathebeleland North ngolwesithathu. Asizweni abanye abakhulume kule ingxoxo yegugurawundi umqalisiziba kongumnumzana Edwin Mpofu. Webandla lezano PF olilunga lekomiti ebona ngokulondolozwa kokuthula eLupane Peace Committee.
Issue topic yethu badala ihlindile sokuthi ayi issue lawoni. Lami ngiyezwa ngayo manje ngasimuthi chazinya. Ikostesi lapha sihlangane. Sizozama ukuthi siqoqhisane nini ukuthi lani nje abadala lisinike i-direction. Kuze laba abathatha le mpuzo izayimpuzo bekomiti beyisebenzisa phambili siyakwazi sonke kathesi ukuthi kule komiti okuthiwa yi-NPRC eyalonjwa ngubaba upresident ngubani ezama ukuthi kube ukuthula kuxoxiswane sikhumisane umndoda abadala ntsho siyakwazi sonke yindlela yesizama ukuthi sihlalisane ngayo okuningi kuzavuleka yini badala thina lapha sizama nje ukuthi sibe yi-eye-opener yini
NPRC have gone to an extent with Zindao, taking for instance what 20, the Lupane district, Abayaba was one, what 20 is Chivachiva, and down as a Sloan. NPRC have gone there, CNL is aware and some workshop, Lavanda are really affected, yes, in public hearing, Lavandona Labo, Ababe affected, as a form of the local peace committee. Committee window and they are really affected. Akula mtu ngakwaziyo ukuthi eSilwane was one of the places in Lupane labantu ababulawa kakhulu ngeGurawundi because in number nqaqhabi it was 21 people killed a day. So abantu bangkhona bahamba sebenziswe iworkshop kodwa bahamba kwenziwa i-public hearing wenziwa iworkshop now sokufakwe i-local peace committee. Siyakwazi lezi ndawo labantu abalenani eliphezulu enjengabo Swale Mzola ngathi. Ela ulabantu abaningi ukudlula iLupane yonke ababulawa ngelodo ongakaze kufinyelelwe in terms of the NPRC who address the local people in that area. So thina njenge local peace committee because lapho sigxile khona kakhulu we have gone emawadi 94 sidiskhuluma ngendawo zindaba ze peace.
Ukuhlangana we commission le eGugurawundi sise hall
kwakhulunywa kabanzi mhlalokho bagcina kungayiswasisana kwaphunywa kwahamba ngoba kwakulama questions esesiwanika bona bengafuni ukuwaphendula lamhlanje asehambe afika ngapi sebethethe abantu lapha abanye sokuthiwe khona yiba sebeyahamba phansi besiyakhuluma abantu bakhuluma kona bangaphi sikhuluma sinje khonapha sikhuluma siyadlala phela khonapha kulo nto olwenzwayo ngumacathelane nje kudlala angikwazi ukuthi vele uyangapha umhlangano wangkhona sakhuluma sabuza ama-questions kwabanzima okokuthi baze bagcina bebalekile bengafuni ukusichathisela mina ngomunye engabuza i-question yokuthi bakithi mina ngugogo umuntu wesindebeleni ngicela ukubuza ibalalelithi gugurawundi litshoni bala ukusitshela bathi gogo ungakhuluma ungabuza into enjalo ngumbuzo ngenxa yokuthi isihlahla ungasigamula ungasiqalisa ukuthi uthi ufuna ukusibulala isihlahla uyesiqalisela phezulu egatsheni kufanele usigebhe phansi impande ziphume impande zingaphuma impande ngiyalitshela konke kuzalunga ngoba kunje umntanami uyangibuza koko kanti ubaba wayangaphi mntanami angikwazi kuleyinye into okwakuthiwa ngugugurawundi kanti nxa babentshelile mna ukuthi gugurawundi litsho bantu abami kuhamba kunje baze bezwisise bona kodwa kulezinye izinto esizifihlelwayo
lami ilizwe ngimulavu nesimoyo so nxa kukhulunywa ngodaba legugurawundi ngizwa ngidabuka kakhulu mina ngangisefingo location embembezi kusenzakala umbhuqazwe angilagogo namhla kangila baba nxa kuthiwa siyakhumisana umlotha yebo sizakhumisana umlotha sibili kodwa kumele nxa sikhumisana umlotha uyena lo okhona kumele abe khona phambili nakwethu azoxolisa abhadale ngoba angiboni ukuthi nxa ngabulala ubaba mina namhla kangifundanga ngabulawula ubaba mina ngibe sokuthiwa ngiphonga ukuthi hayi sesixoleleni sesikhumisana umlotha
mina ngu-Olimoyo ngiyakhe sakhamise empofu inzwa ubuhlungu kakhulu nxa ukhunya ibale legugurawundi ngoba igugurawundi yabuya ilizwe sesilithethe bafa abantu ngo-7 o'clock ekuseni emizini engu-2 abantu laba bangcwatshwa 1 igodi bengu-16 sokwenziweni ngalabo bantu kuzofika namuhla nxa kuthiwa kule komithi eyakhethwayo yona ikomithi yangikhona iyahlangana yini laba osebhubu lezinduna unduna iyakwazi yini ukuthanana kule ndaba enjalo ukuthi kuhamba ubuza ukuthanana igugurawunde lapha akhunyiswaneni umlotha ukhunyiswana njani umlotha wangikhona sibuhlungu ngoba siyazihlobo asilaba zawethu ngabafayo futhi abaningi ngabavele empini abalimpi libezihlalezwe ilizwe sesilithethe imbhobho zibekwe phansi ufike udutshule abanye bafa benathi tiye
lezo izakhamizi zelupane ebezisembuthanweni wokuxoxisana ngodaba lwegugurawundi oqoqwe ngabomsakazo we-Voice of America bemanyene labe-Media Center. Umphathintambo obona ngezamafemu umnumzana Ngqobizitha Mangaliso Ndlovu uthi uhulumende usethole imali efika amadola angamabhiliyoni amahlanu ethengisa impahla kusukela ngozibandlela kuwonale umnyaka kusiya namuhla okukhomba ukuthi ilizwe lingathuthukisa umnotho walo. Lokhu kuphume kuphephandaba le-The Chronic yalanamhlanje ngesikhathi silitshela eziqhamukayo namhla indaba eziphuma kwamanye amaphephandaba nemsakazo. Kwenzakalani namhla kumcimbi we-Intwasa Festival oqhubekayo edolobheni lakoBulawayo? Izikolo zizangqikilana kwezemidlalo yokulingisa eBulawayo Theatre ekuseni, njalo kube lombukiso e-Gallery Car Park. Ngapho iVictory siyanqoba Trust iyabe igida umdanso wePansula. Abanye abazaphatheka kweminye imicimbi ngoTrevor Gumbi, Khanyisa Bhunu, Clive Chigubu beSouth Africa kuThe Night of Big Comedy, uzi Socks the Poet, Bazooka, Madlela, Magwaza labanye. Okwamanje ke silalele amazwi abalaleli beStudio 7 abasithumela wona ngeWhatsApp.
Ngizembuya lapha kulaba abantu laba abokhulu wabo wafayo lo alo nyaka kufelwa amagabazi shure isidumbu satala usuke eSingapore e-airport Lufaro National Sports kwoZimba sabisele Harare kathi sokuthwala kuthiwa siya futhi kwoZimba kathi kuyamangalisa ukufa kuyaqala ngabo yini namhlanje ngaba ngcwaba umuntu lowo kudlule manje nxa ikosivumuzelwa umoya obuhlungu kangaka
Ngiyabonga.
Sanibonani basakazi be-Studio 7. Bakukhangela abanye abantu bakamanye amazwe ukuthi kona akusizi ukuthi bebeloke belalela izipeeches zabo-president abangakhethwanga ngabantu abazibekayo bona. Bebulala abantu beloke besithi balethe utshintsho eZimbabwe, balethe inkululeko eZimbabwe, bona bebulala abantu. Akusizi kunyamalala abantu, kutshaywa abantu, bebulawa ngamasotsha.
Igama nginguRobson Mwale, ngilapha eRandfontein eJohannesburg. Eish, ngizwa ubuhlungu kakhulu ngesimo senzeka kwelakithi. Umongameli wethu ebesehamba ekhuluma ethi yonke into ilungile khona kunzima kunje. Abantu bayahlukunyezwa, abantu bayathunjwa, yonke le nto. Hhayi, kunzima kwelakithi shem. Asazi ukuthi kuyophetha ngani. Ngiyabonga.
Elenjani mphakathi? Ngokhawunda sibanda lapha kuzana. Mina into engimangalisayo lapha, amazwe la lanqabe lokhu ebezichothoza iZimbabwe becriticisa uMnangagwa ngento azenzayo. Balokhu bemnika izimali njalo, izimali lezi abazikhiphayo bezinika iZimbabwe, kanti abakaboni yini ukuthi babe sebenzele esikhwameni sikaMugabe elo Mnangagwa. Ngesikhathi uMugabe elokhu ekhuluma irabishi amazwe la ama-Western, but belokhu bemnika imali, imali lani ezifakele esikhwameni yasakhe. Lo Mnangagwa laye ulokhu esenza the same thing. Abantu kuthanya ukugwa waba lo monakalo wezulu, amazwe akhipha izimali bahambisa khona lokudla, baphinde bakhiphe umuntu futhi okuzoyimonitara leyo mali. Mhlawumbe ungaba ngcono onenhlahla amangaka ahambe ayakhuluma lapha amdlisa shuwashuwa nxeza phonge ukukhuluma sibili athi hhayi sengilethe umbuso okhululekileyo phezu kwezigigaba ezingakangakangaka ezisenzakalayo. Hhayi, mina am-understand le ndawo ukuthi ihamba njani.
Injani lonke estudio, igama lami ngumbelisi Mpofu. Okokuqala ngizophuma udokotela lo bethunjiwe ukuvinjwa kwakhe amapholisa ukuthi kwelatshwa kulasi South Africa. Laphana bekuyiboniso ukuthi ukumvimba kwabo befisa ukuthi mbengxenye uzofa ekhona ngale Zimbabwe. Njalo bakwazi ngaphandle ngayephuma ngaphandle ngapha kulabodokotela abalolwazi olukhulu abangabona le ndlela athotshwa ngayo, lala amajekiseni okuthiwa bahlaba ngawo ukuthi ingqondo zingaboni kahle ukuthi kwenzakalayo. So yizwa indlela zonke lezi abebezama ukuzivimba ukuthi nxa esethiwa aphuma ngaphandle ngaphola kodokotela lemitshina ebona kakhulu. Njengoba eZimbabwe siwazi odokotela bakhona, kodwa imitshina-ke ayikho. Ngibe seyangena kulona eludaba likamongameli Mnangagwa osemhlanganweni lo ongaphandle emazweni, lapho acela khona ukuthi ama-sanctions ekhutshwe. Ama-sanctions impela kufanele ekhutshwe, kodwa inkinga ila yena ukhala ukuthi ama-sanctions ekhutshwe kodwa amalungelo abantu o-Britain labo-US abakhala ngawo ukuthi uyawephula, akafuni ukuthi ewayekele. Ngoba ukuze ama-sanctions ekhutshwe elizweni lapha kufanele elandele imithetho njengamanye amazwe, amalungelo abantu njengabo-South Africa lapha abahlonipha amalungelo abantu. Manje niyachaya abantu, uyathumba abantu banyamalala, kodwa ufuna ukuthi ama-sanctions ekhuphe.
Le government yethu esinayo okwamanje okwayo ifuna ukuzilela imali ibulala abantu, ifundise ingane zayo amazwe naphesheya icabangende bantu. So okwamanje hayi, thina abantu nje basazimabho sazohlupheka, esiye namazwe angaphandle abasifuni, ngoba bengasifuni benjalo angeke basole, sesibaningi kakhulu emazwe nawo, asikakhali sisazokhala.
Hayi vele le nto ezwa iZanu PF bantu bakithi izwisa ubuhlungu kakhulu. Awubuke nje bona nxa begula balatshwa ezibhedlela zangaphandle, kodwa lo udokotela abathi abamalelayo lawo maphoyisa lawo, kanti atholani into enkulu amaphoyisa lawo esihlanyisa ngale ndlela? Abodokotela ababalisi bakhala ngemali, bakhulukwenze ukwengezelela imali, kodwa imali leyo bayidlalisa. Mnangagwa selokhu baba ngu-president abasahlali endlini zabo, sebehlala emoyeni njengenyoni. Lokuthumba abantu, lokubopha abantu, yizo izinto ezimqoka okumele ziqendele izweni. Manje zizoqedwa ngubani? Kuyibo abakwenzayo. Into nje ma kungatshintshwa into yonke, wonke amakhehla onke sokugugile okungasela amazinyo lokhu bexotshile kachana le, ilizwe lizwe lunga. Kodwa ma kuzalala amakhehla atsala amazinyo ayi-2-3
akulantu abangalungisilizwe
omgabe nabo abafile baloko angazi ukuthi bagcinelweni kube ngathi ngabantu ababeke igcekeni akazidonsela emfuleni uliyimpopo ugcwele futhi udonsela phakathi okuhamba la manzi iy'ngunya zike zidle ngoba amagenga aselokhu elimlindile phansi le ayizikhathele laba bantu labo
baloko besidlala imali loba sebefile baloko beyidla ayi awukwezimbabwe nami mnangagwa labalanga besifa futhi kuzoba i-same thing ukuze abantu bekhuluma kahle kuthiwa ye mnangagwa bedlulile ye mnangagwa bedlulile
lawo-ke ngamazwi abalaleli bethu lingakhohlwa ukuthi lani liyenelisa ukusithumela amazwi enu eliwathumela kuwhatsapp kunombolo ezithi +12024650318 ngiyaphinda njalo inombolo zethu +12024650318 Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ukubangelana izigaba zejamu leKashmir kukhangele ukuthi yikho okuyabe kuyindaba egudwini namuhla emhlanganweni osaqhubeka e-United Nations General Assembly lapho sokukhuluma abakhokheli bamazwe e-India leKakistan. Abahlukuluzeka ngesikhathi sempi eSudan sebekhweze insolo yabo kubhanga leFrance. LBNP besithi lancedisa uhulumende weSudan kulokho okwabehlelayo. Umongameli Emmerson Mnangagwa uqhube imihlangano ethile labo somabhizimusi lenkokheli yamanye amazwe. Wabahuga ukuthi besebenzelani lele Zimbabwe esemhlanganweni we-United Nations General Assembly e-New York kunsukwana ezedluleyo. Kambe uzaphathelani ele Zimbabwe. Isiphathamandla sebandla le-MDCT, uMnumzana Dan Moyo, uphendula lombuzo lokunye.
Lutho, ngoba lalela yena i-purpose yakhe ba ebuya la uzama ukuthi kukhitshwe ama-sanctions. But ukuthi understand kahle kahle ukuthi why ama sanctions lawo ekhona oqaleni kumele enzeni sina yithina esikwazi ukuthi simtshele ukuthi ndoda abantu laba bakutshela straight ukuthi kumele wenze u A lo B lo C wena you can't even do A usubhane even ama demonstrations elizweni i-constitution u-section 59 we-constitution uthi every Zimbabwean has a right ukuthi a demonstrate wena you have banned ama-demonstrations and you know ukuthi that's part of indaba zama-sanctions ama-freedoms abantu they are being abducted shows ukuthi there's no longer a rule of law and part of ama-sanctions yizo zona lezi zinto i-corruption nah okay fine you created this wreck but this wreck yakhona is independent because right now izekhi sibonakala just as a tool that is used by e-government to go after ama political opponents. You look at iGukurahundi, you look at all those things that should be spoken about as Zimbabweans ukuthi silungise ilizwe. Ama advisors akho they are ill advising you because even ama billionaire esiwaziyo awaspend njengawe mina ngakwa uflyer in a private jet it costs $35,000 per hour bazokutshela ukuthi hayi it's okay ngoba uTrump la ule private jet yakhe but what they forget to tell you what they neglect to tell you ukuthi America has 97% employment rate and iZimbabwe has 97% unemployment rate
ubona ingani utholile yini umbiko kulabana abakade bejengisela umbiko ukuthi kulabanye abamsolayo
no umbiko uvele uyawazi from the onset ngoba impi yokulwela inkululeko yeZimbabwe impi evele ibikhona even esaseyisaro kamgabe iproblem ekhona is the fact that iruling party itshela yona ukuthi vele yiyo and abanye abantu and nembono yabo is not gonna count sesibona even abomthuli Ncube educated people sebegqoka iscarf siyazibuza ukuthi kanti uncube kutshisa kanje usegqoka iscarf usesithi pamberile zanu is supposed to be a technocrat and is supposed to be somebody o-understandayo umkhono womo weZimbabwe ukuthi ubi kanjani ukuthi awulungise uzolungisa kanjani sesithi pamberile zanu
kuzamphambanisa yini emsebenzini wakhe kumbe hhayi umuntu wonke unelungelo lokuthi asekele ingqeyi liphi bahle
uyabona uthini I think the problem is like Zimbabwe, and since you won't even like America, it's very difficult to differentiate or distinguish between umsebenzi weparty nomsebenzi kahulumende. Ukhulumende ngowabantu bonke. Ukhulumende akusuwe weparty, and abancube they should know ukuthi bona basebenzela isizwe seZimbabwe, baqashwe abantu ababhadala i-tax ukuthi bahola abancube. Not the other way around. In Zimbabwe, the government, well, we know what the ruling party is on. But once you support it, you may lose your vote. You see, the ruling party won't issue the song. Our is on.
Lo ngumnumzana Dan Moyo, isiphathamandla sebandla le-MDCT khonapha eMelika. Siphinde saxoxa lomnumzana Frank Guni, umgcinisihlalo webandla leZANU-PF e-East Coast khonapha eMelika, yena othi umongameli Mnangagwa usebenza gadalala ukuthi athuthukise ezomnotho welizwe njalo sokule nguquko ebonakalayo eZimbabwe. Kwezomculo namhla siliqhonsela ingoma yeqembu le-Iyasa, yona ekhangelelwe ukuba lo mhlangano namhla lekhansili yakoBulawayo ngenjongo yokuvuselela ama-youth centers kuleli dolobho. Iyasa leli qembu likhandela ukuba nomhlangano namhla lekhansili yakoBulawayo ngenjongo yokuvuselela ama-youth centers. Ama-youth centers phela agcwele lapha emalokitshini akoBulawayo, kanye yiwo lapho abahlala. abahlabelela khona abapractisela khona bezomculo labo bonke singakehlukani ke ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela uDokotela Magombeyi seze wafika kwele South Africa kuya kwelatshwa kulandela ukuvinjwa ngamapholisa lanxa umthethwandaba wawumvumele ukuthi ahambe siligqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.